Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 21 kuNhlolanja 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje. Luqhubekela phambili kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokunqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials, will get vaccinated.
Sonke sinje nami njengomongameli abaphathi ntambo nazo zonke iziphathamandla sizosatha lezi jekiseni.
Kodwa kunabanye abathi kabaluzwisisi uhlelo lolu.
Akunamuntu ongaphonguhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo.
Induna yomdabuko uFelix Ndlatama Ngwendiweni uyakusola kakhulu ukuhlatshwa kwabantu kweZimbabwe.
Asicabangeni kahle into le ipatiwe yini.
Namhlanje usuku lokuzalwa kwayimongameli uMuyi uRobert Mugabe. Kwezamasiko sixoxa ngokulotsholwa kwabantu kusetshenziswa inkundla zokuxhumana.
Khona ayisikho obekukhangelelwe yikuhlela kwesintu lokulandela amasiko. Kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esikiso kuzamela sisebenze ngesilako.
Sizalethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazi. Abanye abantu bayathandabuza ukusebenza kwejekiseni yeSinopharm yokunqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 iyanikwa elizwe leZimbabwe nele-China. Loba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe besithi luhle kakhulu uhlelo lokuhlaba uZulu. Intsisekelo zindaba yeStudio 7 uMavis Khama usethulela lolu daba.
Umnangagwa ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni yeSinopharm izolo eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa uRetired Deputy Commissioner Moses Griffiths Mpofu.
All of us, including myself as the president, cabinet ministers and all officials will get vaccinated. So should you.
Sonke sinje nami njengomongameli abaphathi ntambo nazo zonke iziphathamandla sizosatha lezi jekiseni. Nani lonke kumele lenze okufanayo nxa kuyikuthi sizimisele ukuzilondoloza thina izimuli zethu nesizwe sonke. Impilo zethu zibuyele esimeni sakuqala. Kumele sihlatshwe lezi jekiseni. Lilungile lezi jekiseni njalo kuyindlela esebenzayo kwezokulwisana le-COVID-19 kungekho esezikhali esizisebenzisayo ukulwisana naleli gciwane.
The vaccine itself and an effective antidote against COVID-19.
Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uhlatshwe ijekiseni yeSinopharm ngeviki ephelileyo lapho akhuthaze abantu ukuba benze njengaye. Ziningi iziphathamandla zikahulumende ezikhuthaza uZulu ukuba ahlatshwe ijekiseni le elokhu ingakethulwa ngokusemthethweni yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele eye-World Health Organization. Kodwa abantu abaningi bathi kabasoze bahlatshwe ijekiseni le ngoba babona engani kayihluzwanga ngemfanelo. Omunye wabesaba ijekiseni ekiseni yeSinopharm ngumnumzana Joseph Piri.
Iqiniso likhona, siyabe sifuna ukuthi sibone ibhokisi elele vaccine livulwa, ivaccine ithelwa ku-screen sikhangele. UPresident ahlatshwe, abe nguye ohlatshwayo kuqala ukwenzela ukuthi ilizwe libone ukuthi le vaccine isafe. Ukuthi iyasebenza sizabona after amalanga amalutshwana nje, singabona kungela ama-side effects kuyena lo ohlatshwe kuqala, abantu bazakukhola ukuthi iliyasebenza.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu laye uthi uyayisaba ijekiseni le.
Okusuka kuphambanisa abantu ukuthi abantu ba-confused ukuthi yini iqiniso, ngoba into le mayibuya kathi abantu wana bakafundiswa lutho nge-vaccine le.
Uhulumende uthi kuzahlatshwa kuqala abongi, odokotela labanye abasebenza kwezempilakahle. Kukhangelelwe ukuthi kuzathengwa amajekiseni awohlobo lwe-Sinopharm aziinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha ngevikezayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kukhanya lisehla inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Abantu ababili babulewe ngumkhuhlane lo izolo, kwathi abafika phose amajumi ayisithupha 58 batholakale bele coronavirus. Sokulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1432 asebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kukhangelwe ukuthi kusukela kusasa elizweni lonke jikelele abanye abongi labodokotela bazahlatshwa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eyi-Sinopharm. Loba nje ukhanya engani kulabanye abakhulana ngohlelo lolu oluphawule ngeviki ephelileyo umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga. Bathamile masuku usethulela kulo daba.
Ijekiseni le isinikwe izabelo zonke eZimbabwe kulandela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu kusetshenziswa ijekiseni ye-Sinopharm. Kodwa abanye abongi bathi kabazi lutho ngohlelo lolu kobulawayo, ngakho ke abasoze behlatshwe ijekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uthi kabakafundiswa lutho nguhulumende ngohlelo lolu langokusetshenziswa kwejekiseni ye-Sinopharm.
Thina sifuna ukuthi siqandise sifundise sikwazi sithi ukuthi vaseni kuyi-infantini injani ukuthi siyithole. So singakafunde khonoko bebe asikwanisi ukuthi siyithole.
Unkosikazi Rebecca Nyoni ohlala kobulawayo ulombono ofanayo.
Thina uhlelo lolu le-vaccine ukuthi kuhanjwa kuhlaba abantu asiluzwisisi ngoba akunamuntu ongaphonga ukuhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo. Vele akwenza, of course siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo we-corona ikhona, i-virus le ikhona, but ukuthi phonke hamba ihlatshwa wonke umuntu hayi ayihlatshwe abeloke ubanjiwe ihlatshelwe esibhedlela obanjiweyo nokuthi kuluhamba kuhlatshwa wonke umuntu. Ngoba lokhu kuyagcina kuya kwesikhathi nxa i-vaccine nayo isingene emzimbeni abanye abantu baya-react. Omunye umuntu uvele kumiyali ngokuya kwesikhathi yabe selomkhuhlane emzimbeni wakhe.
Kodwa kulabanye abantu asebezwile ngohlelo lolu, omunye wabo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu.
Hayi, sizwile sibili kuthiwa ipivasini ibuyile kobulawayo abantu bazaqalisa ukuphiwa kusasa. Sethemba ukuthi wona la ama-essential wekhaza azahlatshwa kuzadala ukuthi kube nomahluko okumemetheka kwe-COVID. Siyakwamukela sibili lokho, kodwa-ke mina ngedwa hayi ivasini hayi angiyifuni. Ngibona ngani health sibili hayi angiyidingi ivasini. Angcono kuhlatshwe bona lawo ama-frontline workers amanjengamanesi lamapholisi.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sibanda uthi kulicebo elihle ukuhlatshwa ijekiseni le.
Ukuhlatshwa sikulindele sibili okokuthi ngabe abantu bayafundiswa wonke umuntu asabe kawani. Ngibona kungcono abantu bonke bahle bahlabe bazivikele. Izinto ezinje zingcono nxa abantu besenza kawani lokuzivikela kwangkhona kuba lula ekuthini umkhuhlane lo ulokhu uqhubeka umemetheka.
UDokotela Rogers Magigo uthi ukuhlatshwa amajekiseni kuqakathekile ngoba kuyancedisa amasosha omzimba.
I-vaccine iqakatheke ngempela ngenxa yokuthi singakwanisa ukuthi si-vaccinate si-achieve le singathi herd immunity yokuthi phose 80% of population yethu isi-vaccinatiwe sabeze lo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasosha omzimba abesekwanisa ukuthi asivikele i-burden kumbe ama-effects angikhona. Yebo, mina njenge-health worker okobulawayo lamanye ama-health workers sesilungele sithole i-vaccine. Siyimelele sibili ngamehlo abomvu ukuthi lathi sihlatshwe sibe protected.
Abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha, i-35,768 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Kunani leli kulakedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lambili, i-32,000 asebaphepha kumkhuhlane lo elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. induna yomdabuko uFelix Nhlahlama Ngwenziwenu uyakusola kakhulu okwezakala eZimbabwe esithi iSinopharm kasiyo Jackson elungele uZulu. Ake sizoyixoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuphumana eFacebook ukhazele VOA Ndebele. UFelix Nhlahlama Ngwenziwenu yinduna yomdabuko. Besixoxa laye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni. UFelix Nhlahlama Ngwenziwenu yinduna yomdabuko. Besixoxa laye kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasele VOA Ndebele.
Kungaba ngcono babadube baqhubeke ukuzivikela ngendlela kade bezivikela ngayo i-logic, i-sanitizer, izinto zonke kade bengathi ziyabaphilisa ngendlela leyo. Ngoba ingozi babadube ukuthi nxa iJackson Lee ingavunywanga iWorld Health kumbe laba abaphezulu uzahlatshwa dube ugule ikubulale wena lakho ibulala inzalo yakho landlani. Asikhulumi into ephuma nje emoyeni babadube, nansi kwakule mkhuhlane emuva ohulumende eAmerica ngaphi ngaphi bagijima bathatha umkhuhlane iJackson yakhona leyi ukuthi bavimbe umkhuhlane lo bengacungululanga kahle kathi phambilini sokulimaza abantu. Yikho ke amakhosikazi babebeletha abantwana abagulayo, abantwana balokhu lalokhu, lokhu lalokhu. Yikho ke angethusile muntu babadube, angethusile muntu, hayi. Ngitsholo nje ukuthi asicabangeni kahle into le ipasiwe yini. Dube unjalo baba, ungavuma ukuthi mina ngikuhlabe ngeJackson kade ngipheka ekitchen lami.
Kunzima. So ke ngakuyo phambili sibili kwabantu okwamanje kumele bazivikele njani? Njalo bazivikela njani kumkhuhlane?
Mele bagqoke amamas, mele bengabuthani ngemhlambi emkhulu, bangahambi hambi kakhulu, bageze izandla, basebenzise isanitizer khona lokhu ngoba phela babadube ivaccine ingakathuthi. Amadokotela wonke kade bekhuluma lokhu lakho endlandle, lokhu bekhuluma lokhu kuyafana ukuthi hayi nxa ivaccine ingekho lami dokotela nyakukhangela nje usuhamba ngendlela leyo. Yikho ke yiyo into lami engiyiletha ebantwini kumahlaba ezulu wonke ukuthi qhubekani ngento leyi. Sisilile isikhathi lesi, asiqhubekeni kahle, siqhubekeni kahle. Nxa o-World Health obanye bani beyivuma i-vaccine, singene kule vaccine evunywe umhlaba jikelele, hatshi ethutshe ebusuku.
Ye, so ke nxa sikhangela kudala sifile abantu babevimba njani umkhuhlane onje. Siyakhumbula ukuthi kwangena iflezu abantu bazama lokhu lalokhu kodwa bagcina kungazane abaningi bafa kumbe ngithi babhubha. So ke khathesi abantu vele yiphi imithi abangani bayisebenzisa?
Imithi leyo siyathemba abaziyo esintwini khona phana. Imithi nxa utshayo isifuba, nxa uvimbene, nxa unjalo uyisimo lesi. Ngoba umkhuhlane lo uthinta amaphapho lokuphefumula kwakho lokuqina komzimba wakho. Yikho ke nyabe sithi hayi baqonde khona phana, hatshi ukuthi kuzavimba iCovid, hayi yikufaka iplaster nje kuphela. Yikufaka iplaster nje kuphela. Babadube ngizama ukuvikela ukuthi abantu bathi umdladla uthe hayi okwesintu kuyasebenza, singalalela okwesikhiwa. Hayi angisho konoko. Ngoba ngisho ukuthi iCovid leyi babadube ifikile emhlabeni. Asikwazi ukuthi ifike njani emhlabeni, kodwa esikwaziyo siyakwazi ukuthi kulamazwe amakhulu abathone behlomile izimpi. Nxa ukhangela oChina, oAmerica, oRussia, obani bani, balakho ukupheka izinto lezi ezintsha, izinto lezi ezazingekho ngensuku zabokhokho bethu. Usephekile into ethi uzayiphosela kulo amzondayo noma ngibani. Yikho ngiyibamba ngendlela leyo ukuthi angithi ukuthi khangelani emuva ngoba yayingekho laphana. Into ephekiweyo asikwazi ukuthi mbani uphekile, wayiletha njani, into entsha. Yikho ke nxa ngisithi okwesintu yikubambelela nje kancane kodwa silandela lokho okuphuma kuma World Health ukuthi i common sense.
Ufele sindlela amangwendiweni induna lomdabuko. Besuka la ekuhlelo zibaba today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasele VOA Ndebele. Abanye abantu enkundleni yokuxhumana eTwitter bathotoza ukwethulwe umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko othi omama abendileyo balapho ukuya emachansini labanye abantu. Wethule lokho ezama ukuvikela umnumzana Thembo Mohati, umsekeli kamongameli ovezwe iZim Live ukuba uthandana nabesifazana ababili abendileyo. Abalandela uMangwana enkundleni le bathi kumele uMohati athiye umsebenzi ngoba kukhanya ngani uchaphaze iofisi yakhe ngokuthandana nabesifazana abatshadileyo. Kasenelisanga ukukhuluma loMangwana kanye loMohati obakade bengaphenduli umakhalekhukhwini babo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokola abantu abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 100,000 asebulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Emhlabeni onke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sokwabhubha abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Sokwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Zifiso Masiye, sikhuluma ngamalobolo. Baba Masiye, kunjani?
Yebo baba Dube.
Siyabona ukuthi abantu kulezi nsuku balobola khonapha ke kubo Zoom lezinto ezijeneyo. Akusitshela ukuthi sizokuthokozanda ukuthi uwenze khonokho. Kuyabe kuhamba njani khonapho nxa ubuZoom? Umkhonyana uyabe ngaphi? Lo mntwana uyabe ngaphi? Njalo babe biza mbani?
Khona ayisikho wabe kukhangelelwe yikuhlela kwesintu lokulandela amasiko. Kodwa ngesimo somkhathi lesikhathi esikiso kuzamela sisebenze ngesilako. Ukuze ngesidingo sokulobolisa ngeZoom. Sebeqedeqe umnyaka abantwana besibikela ngapha langapha ukuthi bazama kwakha umuzi. Bezama ukuqhuba isintu. Basihlonipha kabazange bendisane bazendise abazange bakhethe umasihlalisane abonananga intombazana ukuyithi lapha ekhaya ujaha uvalelwe lubhubhane le eGoli udadewethu okunguye okumele ayiphenze ayihlokoze imbiza yomtshado walaba ababili laye uvalelwe le eLeeds England abakibo kajaha labo bachithachithakeni abanye bale Mondoro abanye base Harare abanye labo baphetshela ngakho ukuthi sibonane ubuso ngobuso njengomkhuba kunzima kakhulu njengemuli ezimbili ezifisa ukuphendla kumbe ukuphendlela abantwana omuzi wabo kulapho ke okungena khona iZoom
pho ke bekusebenzeka yini
sizamile ukulondoloza ngayo iZoom konke esingakulondoloza ukugcina the fundamental integrity yesiko lokulobola ngancane kodwa ngancane sisebenza ngesilapho njengoba njilo incingo labomabona kude ama cellphone WhatsApp laptops ukuqhubekisa impilo zabantwana phambili njengomkhuba ngikhethe uSodomu okhaliphileyo engithembileyo omaziyo umntwana omkhulisileyo ebanganeni bani ukuthi akhokhele umsebenzi ubexhaswe ngumfowethu oligqwetha bencediswa ngunina omncane wentombi ngakho ngekhaya bekuyengathi iZoom station number 1 unina omncane loyise omncane abayibo abazi kahle kahle ngalaba ababili abathandanayo bebeyibo abaqoqi abakhulu engathi ngama coordinators eZoom meeting lakho konke lawo wonke umsebenzi nje okuhlanganiswa kwalaba ababili bona ke bebese Witbank eMpumalanga eGoli ebengathi iZoom station number 2 uyingcwethi ke uyise omncane entweni ze-information technology labo Zoom labo kube lula kuye ukuba nguZoom host lokusihlanganisa sonke umkakhe unina omncane womntwana nguye obebhodabhoda in between thina labo labakhwenyana nge-WhatsApp ehlanganisa lapho okumele ahlanganise khona ubabakazi ube ku Zoom engathi I Zoom Station 3 Leeds England. Udadewabo omdala laye ube ku Zoom Station number 4 eMonde eGoli. Abakhwenyana ube ku Zoom Station number 5 eRustenburg. Njalo njalo. Kodwa nge Zoom ngingathi besihlangene ndawonye sonke.
Ake lomhlanje isikhathi sasavumi sizaqhubeka silo umnumzana Zifiso Masiye yena olorise ku Zoom. Dilalele udaba lolu ngokugcweleyo. Sinasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zenkosi. Namhlanje ke sizayikhangela njalo indaba kaDavida kuSamz amahuwu 121 vesi ka-1-3. Sikhulumile ngesikhathi esedluleyo ukubana abantu babesiya ezintabeni besiyadinga ukusizwa entweni ezijiyeneyo. Kodwa uDavida njengoba yinkosi kuyabala lapha elithi usizo. Nxa seesithi usizo utshoni kanti usizo vele kuyini? Usizo luncedo okutsho ukuthi nxa ususenkingeni osebunzimeni sengitsho lo muntu zama ukuphakamisa engabe lisaka nxa limehlula ucela omunye olamandla adlula awakhe ukubana msize. UDavida uthi usizo lwami ngiyinkosi ngingumDavida ngilamandla wonke entweni zami zonke nje lasembusweni wami lasemulini yami lalapho engihlezi khona ebukhosini bami usizo lwezinto ezingangeza ngibe ngumuntu ongcono ngibe yinkosi engcono ngibe ngumbusi ongcono luyakuvela kuJehova umdali kwezulu nomhlaba. Kangifuni mina Davida ubona usizo lwami uvele kukhomanda wamabutho, uvele kuminister of finance, uvele kukansila wami, uvele emoteni ube ingabe yini engilakho. Usizo lwami kaluvele kulo omkhulu owedlula zonke lezi zinto engizibalisayo. Ngobana ukuze lezo zinto zibe khona zavunyelwa nguye. UDavida uyakubona ubana yena uba mncinyane kakhulu uDavida uyazibona azikhangela azifananise lo nkulunkulu abona ukuthi kayisolutho ebusweni kankulunkulu ngobana unkulunkulu lo nguye owenza izulu lomhlaba lakho konke okukhona phakathi ezulwini lelo nasemhlabeni phansi ingabe yini angaze ayithola ezenziwayo alime enzeni ahlale phakathi kobunganyanganya ahlale phakathi kobucwazicwazi agqoke ziwube nde kange sikhohlweni nezinto esithi ziyasisiza. Bakhona abantu abathemba ukubana imali yabo iyabasiza. Yebo imali inhle uba la ngoba niyakuncedisa ekuphileni. Siphakathi kwezikhathi ezinzima zomkhuhlane lo ositshayileyo. Sizwa amavaccine abuya ethutsha ngapha langapha ukubana sisizakale kulolu ubhubhane esilalo. Kuhle ukuba le vaccine, kuhle ukuba lo muthi wokunatha, kuhle ukufutha, kuhle ukubana sihlambe izandla, kuhle ukubana sigqoke ama-mask, kuhle ukubana siqhelelane kulo umkhuhlane, kuhle ukubana siye emadokoteleni basifake emtshineni nxa sisehluleka ukuphefumula. Kodwa konke khona lokhu kungaza-ke kube ngaphezu kwamandla kankulunkulu. Yebo kambe singatsho ukuthi siyahleka lambe sikhangelelana phansi. Bayedlula abantu emhlabeni belakho konke abakuthembileyo beyizikhulu. Bayedlula abantu emhlabeni bengabayanga bengelalutho. Bayedlula abantu emhlabeni bekhangelelwa phansi, bayedlula abantu emhlabeni besesatshwa. Ngobana okusala yikuthi konke khona lokhu okwenzakala yintando kankulunkulu. Usizo lwabantu kumele luvele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Uyatsho uDavida uthi kakayivuma ukuba unyawo lwakho luthelele okulondolozayo akayikozela. Ngenye indlela uNkulunkulu usikhangele ngendlela le abafana bathi 24/7 umuntu wenyama uyalala, umhlaba kuyaguga kuyaphela kuyedlula. Singaphakamisa amehlo ethu sikubone konke okusemhlabeni kodwa usale ilizwe elilodwa. Usizo lwami luyakuvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Usizo lwami luvele kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. esikhule Thixo siza kuwe suze lothu lonke enhluphekweni zethu zonke sinothile singabanga sifundile singafundanga siyini kasivume ukubana usizo lwethu uvela kuwe umdali wezulu nomhlaba amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali chona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhlazulu kandaba lusuku lokuzalwa kukaMoyi uRobert Mugabe owayengumongameli wakweleZimbabwe usuku lolu lubizwa ngokuthi Robert Mugabe uMgabe National Youth Day abanye bathi 21st February Movement luchona usuku lolu ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu ngosuku lolu umnumzana Malaki Nkomo webandla lezano PF uthi usuku lolu luqhakathekile kakhulu
ilanga leli elazakala ngubana yi 21st February Movement lelanga iqhakathekile kakhulu ngokubona kwami liqhakathekile ngendlela ukuthi kulapha esibona khona thina sikhuthaza ukuba khona kwabatsha ngoba elizwe lonke kungumhlaba wonke ungabona ungasafundisi abatsha kumbe ungasananzi abatsha kuyaba loduko kusasa ngoba impilo yakusasa yonke iphethwe ngabantu abatsha ukuba nabantu abatsha ngoba ngazizomba ngazo libasondeza eduze kwenu kwenza ukuthi bafunde ukuthi lizwe liphathwa njani ngoba vele abantu abakhulayo badlula so kuzothi laba abatsha babe sebethatha bona konke okuqondane lawo engathi okuqondane lokuqhutshwa kwelizwe ngibona lilanga elihle ngoba lizazi ukuthi abantu abatsha bazibone ukuthi ikusasa labo lonke awadala funa sithembele kubo so ngaleyo ndlela lelanga fanele siqhathekise kakhulu
hayi siyabonga baba Nkomo ngamazwi akho izilukanda basiphinde saxoxa njalo lo njabu lomoyo usomabhizimusi yena othi yebo usuku lolu luqhakathekile kodwa kunenye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa ake sizwe amazwi kanjabulo
ibone ngani khona kuqhakathekile ukuthi wonke angabe lenkanga nawo lapho abanandelelwa khona kona uyindlela ephele ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga ukuthi isikhathi lakuthobi kuyithanga badinga ukuthi bathuthukiswe
kunenge okumele kwenziwe nguhulumende ukuze intsha elizweni iqale ukuthola amathuba okuzithuthukisa ake sizwe amazwi kanjabulo
ibone ngani khona kuqhakathekile ukuthi wonke angabe lenkanga nawo lapho abanandelelwa khona kona uyindlela ephele ukuqalisa kodwa bese silandelela ukuthi singabontanga ilanga nje bona ukubeka kwelanga ukuthi isikhathi lakuthobi kuyithanga badinga ukuthi bathuthukise
sikhangela imizamo kahulumende ke njabulo ubona ngani uyasebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha na siyezwa ugatsha olubona ngezemidlalo kanye nabatsha besithi kule Youth Empowerment Bank kanye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha kweleZimbabwe ubona ngani uyasebenza gadalala na
lo onguminista okhangele untanga sikhangelaminista sithi nayalo untanga ukuze azwisise inhlupho zabontanga so singaqalela kule naleli banga ukuba nomkhukhulu wabantanga naye siyakhangelile siyasiza ukubana nabe extra kungontanga okwesibili sese sikhangelayo zonke inhlelo ukuze zihambe zidinga imali zidinga amabhajet singakhangela amabhajet akhangelane labontanga yayilifutshane kakhulu ngoba yebo bafaka ama-empowerment bayafaka i-national youth fund bayafaka ama-projects ma-committee asemfitshane ukubana kusiphathise kakhulu ikakhulu ontanga ncane la ma-project abafisa ukuthi bawenze ngabe siya ku-empowerment aba abakhona selengeniukuya kuba lohlupho lokuthi kuthiwa yi-collateral lokukuthi ukuthi nathi ngakuthi imali wena sibambisane ontanga bevele bengasebenzi fo kambe bengabambisane so ngokunye kwezinto ezikhathazayo yiwo indaba kahulumende seyinyanzelela kodwa isasefitshana ukuthi siilele
Aisa bonga njabulo ngamazwi akho. Ezilukandaba sithanda ukubonga uNjabulo Moyo kanye lomnumzana Malaki Nkomo ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sekudliwe ngumango izilukandaba kwanele kwanamhla. Olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMaigobe. Ntshakaza umuhle zimpapo muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungathinela kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Luqhubekela phambili uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube.